Okokuqala ukuthi kuyathokozisa ukuzwa inkulumo enjalo ivela ukuthi uri ukhomishini wamapholisa. Kodwa engingakutsho ukuthi hayi i-operation yabo le ayikasebenzi kakhulu, ayikakuhlengisi ama-results, impumela yangkhona ayikakhanyi ngoba i-corruption egcweleyo lapha emapholiseni, egcweleyo lapha kuma-roadblocks. Insuku zonke sihlala siyibona, akulalutho olutshintshileyo, akulalutho olutshengisa ukuthi kule crackdown enjalo.
Kuma road blocks kubikwa kuyikho lapho okulendaba khona, kuyini wena osuke wahlangana lakho?
Okukhona ukuthi amapholisa kuma road block kathesi imota edlulayo awudluli ungajiyanga imali. Vele kuma road block wonke uzatholakala ukuthi kuzafanele bakutholele icala elingayisilo, then bese bekubhadalisa nxa ufuna ukuthi udlule. Kungayisikho lokhu imota uzeza kuthola ukuthathela imota, kumbeni bacalise ukuthi bale enkulu kakhulu efanayo lokuthi bathi baza kuhlawulisa i-$100. Ubuze ubona sekungcono ukuthi banike i-$10 yeneyi awaze beyifuna. Njalo uzathenanzelelwa ukuthi emgwaqweni owodwa, njengokuthi nxa usuka koBulawayo usiya eNkayi, uzathola kulama road block angu-5. Kutsho ukuthi nxa usiyafika uzabe usuthiye imali engayi-$50.
Abantu bayanikwa yini amatikiti?
Kunamatikiti. Amatikiti kubalutshwana abantu ababhadaliswa banikwa amatikiti. Abaningi akunikwa amatikiti. Imali yangkhona bazifakela esikhwameni amapholisa. Ngoba imali yabo ayisoze ayihambi la kuhulumende, imali ehamba esikhwameni sabo.